isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 16 Mpandula 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sethekelele abahlukuluzwayo abathayayo besentilongweni ngenxa ye ezombangazwe kambe singabafundisi nje abalixekana sasifika sababona into esihlukuluze kakhulu ukuthi ke abantu balimele babuhlungu bafakwa ama drip abanye bayehluleka ke lokuthi ke bacambalale kahle empedeni.
Izakhamizi zemaphisa ezingamachumi amane okugoqela usthembile Mlotshwa yena ongukansila babotshiwe befuna ukutshengisela emahofisini ohlangothi lwezokulima lwe-ADA bekhonana ngodaba lokuthathelwa amadlelo ezinye zabo bagcina sebevalelwe. Kuza Friday lamhlanje silomculi wezokholo uNombeko Kahlela ledlalade lakhe elitsha elithi ukulalela. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundisi abayisithiyagalolunye lamuhla bayethekelela izizalwane zeZimbabwe esibhedlela se-Avenues Clinic leChikurubi Maximum Prison. Omunye wabo umfundisi Clement Zenda uthe babone ababhaxabulwa okumangalisayo ngamapholisa ngeviki ephelileyo ababetshengisela ezitaladeni bengaphansi kwenhlangothi ye-National Electoral Reform Agenda efuna ukuthi kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukukhetho eZimbabwe. UZenda uthi abantu laba abangabalandeli bamabandla ezombusazo yachiyeneyo balamanxeba ayesabekayo. Uthe baphinde baya entilongweni yeChikurubi lapho abavalelwe abayalelwe khona ukuthi babone ababotshelwa ezombangazwe ngaphandle kukankosazana Linda Masarira obonwe kuphela ngumfundisi Anselimo Magaya oyebandla lenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loZenda.
Sethekelele abahlukuluzwayo abathayayo besentilongweni ngenxa ye ezombangazwe kambe singabafundisi nje abalixekana sasifika sababona into esihlukuluze kakhulu ukuthi ke abantu balimele babuhlungu bafakwa ama drip abanye bayehluleka ke lokuthi ke bacambalale kahle empedeni ngenxa yokuchaywa besentilongweni bechayelwa amalungelo abo okubana ke batshengisele amalungelo abo e-constitution. Kube buhlungu kakhulu kithi ke abafundisi lokho.
Ngendlela abayiyo abantu laba pho uhulumende lingamtshelani?
Uhulumende simkhuthaza ukuthi ayekele ubudlwangu loba abenze ebantwini bakhe. Asikhangelelanga ukuthi uhulumende alwe labantu bakhe. Khala ukuthi uhulumende abe ngubaba. Njengobana i-church ibandla lingubaba. Nanku ke kathesi thina abafundisi besibona ngathi ke asibasekeli. Asisoze sisekele into embi abayenze ebantwini. Uhulumende wethu lo obuswa ke uRobert Mugabe usesibonisa ukuhlukuluzwa kwabantu kwakusenziwa nguhulumende kaIan Smith ngoba akusela mahluko wokubana ke sesikuzivuse. Sibona ke abantu behlukuluzwa ngenxa yokuthi ke babonisa izingqondo zabo zokuthi ke hayi silambile, babonisa izingqondo zabo zokuthi asilamsebenzi, asisebenzi. Nanko ke sifundile lavula isikolo safunda kodwa ke imisebenzi ayikho. Babonisa ke uhulumende ukuthi nanko ke ezibhedlela akusela mithi. Sithi ke njengebandla asihlamukeli uhulumende kodwa sisehlangothini lwabantu. IBhayibheli ithi yona lilani labalilayo bese lithokoza labathokozayo. Sigcwalisa ke umsebenzi wethu njengebandla. Njalo sifuna ukuthi sazi uhulumende kababa uMugabe ukuthi ibandla alisoze lasekelana laye ebugelekeqeni bokubana bahlukuluzwa abantu. Sizasebenza lo hulumende kuphela nxa esenza okuhle. athuzisebenze lokhulumende nxa esezokubi. Kanjalo ke ngikhuthaza ibandla lonke laseZimbabwe ukuthi siphakame sikhulume ngelizwi linye. Ayisikho ukuhlamukela uhulumende kodwa kwenza into eyiqondileyo njengobana ibandla lakhuluma into efanayo ngesikhathi silwisana lo mbuso wabancindezeli oka-Ian Smith.
Hello ke ngumnumzana Clement Zenda oyinkonzo ye Voice International Zimbabwe ebekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso yabafuya inkukhu eZimbabwe Free Range Poultry Producers Association isifundisa amalunga ayo indlela zokuquba umsebenzi lo njengebhizimusi elingabatholisa inzuzo ikhuthaza ukuba abafuyi besebenzele ndawonye ukuze benelise ukutholisa izitolo inani eleneleyo lenkukhu lezi zikhathi sonke. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Izifundo lezi zenzelwe eHarare lamhlanje. Okhokhela inhlanganiso le unkosikazi Beauty Chichi uthi bajonge ukufundisa abafuyi ukuba kule ndlela ezinenge zokuzithuthukisa lokuthuthukisa lomsebenzi okungabanikeza inzuzo ngaphandle kokufuya lokuthengisa inkukhu.
I-training esilayo namhlanje i-training yokuthi abalimi be-free range poultry babekwazi ukuthi bangayenza njani imali. Ngapi kwangkhona ku value chain xa sikhuluma i value chain sikhuluma le lokuthi ukulima inkukhu ufika izofikela endlini idliwa.
Inkukhu ze free range zikhoqela inkukhu zasemakhaya ezijabulelwa ngabanengi ezidume ngegama lokuthi ngama road runner amadata izigwaqa lokunye ethi okwamanje balwisana lokuba bezifuye ngobuningi bazo ukuba zingasileli ezitolo njalo bethengise bemanyene okuhlanganisela ke abasakhulayo abatholakala zasemaphandleni labo gogo abahlala vele bezifuyela lezi nkukhu.
Asifuna ukuhambise esupermarket siyafuna ukuthi sibe le ma ama quantities sibe inengi kakhulu inkukhu zangkhona zibe le quality enhle zibe sikhwanise lati ukuhambisa singastopi kathesi siyakhuluma ngama company siyakhuluma ngama banki ukuthi sidingi abangazincedisi ukuthi ogogo labo mama lama youth ethu bakwanise ukuthi beyenza ama projects ukudlula household ukuthi ibe commercial ha ukuthi bayenze imali lalezi nkukhu.
Umnumzana Izito Charamba ophethe umsebenzi wokudinga imikambo yokuthengisela inkukhu ezinje uthi abantu bayazikhwabithwa okwamagama elizweni lonke njalo kulethuba lokuzithengisela langaphandle kwelizwe ukuthi sebelemizamo yokuthi bevule isilaga abangahlinzela khona lezi nkukhu njengenhlanganiso ukuze zamukelwe ezitolo sezilungele ukuthengiswa.
Zinkukhu lezi vele ziyafuneka lapha eZimbabwe. Lezinye ama countries aphandle njenge South Africa, iBotswana and the Asian countries bazifunile lezi nkukhu. Lokho ekuhluphayo kathesi ukuthi inkukhu lezi asila inamba ezifunekayo. Sifuna ukuthi ama farmers emaphandleni bafuye inkukhu lezi. Sibe le numbers ukuthi nxa sesilazi inkukhu lezi sibe le abattoir yethu e-association. Then nxa sile abattoir yethu vele siyakwanisa ukuthi sicontrol ama-standards. Ama-standards abe ayafanana. Then at that point siyabe sisile command ukuthi siyakwanisa ukuthi sithengise inkukhu efanayo nayo.
Ethi imbangela yokuthakazelelwa kwenkukhu ezinje ikuba zile nyama eyakha umzimba zehlukene lezinye eziphiwa ukudla okulinywa ke loba ukufuywa ngemithi okuthi zikhule masinyane okuthiwa yi-GMO.
Vele emhlabeni wonke abantu sebefuna ukuthiya ama-GMO sebevuya ku-organic food.
Abe Zimbabwe Free Range Poultry Producers Association bathi bakhuthaza abantu ukuba befuye lezi nkukhu njengendlela ababevele beyenza ngayo lasendulo zizidlela amawemusi amabele lokunye okunjalo bengahlanganisile imithi eminingi nengi ekhuthaza abantu emaphandleni ukuba bezame ukwengezelela inani lenkukhu abazifuyayo bemanyenele inhlanganiso yakhe ukuba bethole inzuzo. Inhlanganiso le ilama ofisi eHarare, eMtare lakoBulawayo njalo ikhangelele ukuvula amanye ezabelweni zonke kwisikhatshana esilandelayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zemaphisa esigabeni seMatabeleland South zibuthene lamhla zifuna ukuyatshengisela emahofisini ohlangothi lwezokulima olwe-ADA zikhonona ngodaba lokuthi lolu hlangothi lufuna ukuthi izakhamizi ezedlula imizi engamachumi amahlanu zisuke kunye lamadlelo azo athathwe. Kodwa amapholisa abikwa icele izakhamizi lezi ukuthi ziye enkambeni yawo kuye kukhulunyiswana. Sixoxele sinye isakhamizi salumango umnumzana Dingilizwe Ncube othi lolu daba lucunule izakhamizi zalumango esezisebenzelana lamagqwetha emzameni wokulungisisa lolu daba.
Yebo, kumele kube lokuthengisela abantu besuka emizini yabo besiye i-ADA. Besiyatshengisela ngenxa yokuthi bathathele izinsimu zabo. Ngingathi phose aba-affected direct bangaba zinsimu ezingu-45. Indirect kungakwana abantu abangu-700 ngoba sikhangelele lamadlelo. Laba abathatheleyo direct singathi kuthethe insimu ezingaba ngu-45. Then indirect siyabe sikhuluma ngabantu abamhlawumbe abangu-700 to-1000 ngoba siyabe sikhuluma amadlelo enkomo. Imizi engathi mina izigaba ezingu-3 imayeje izoyihamba lematankeni indaba nkulu nje kancane. So namhlanje bekumele ukuthi ngabo abantu bahambile bayathengisela kodwa amapholisa ayabadivetha ase-police station abathembisa ukuthi utrek lo-ADA bekanye nekhansili bazabuya e-police station bezobekhulumisana nabo kodwa kuze kube manje akukafiki muntu.
Yisigaba siphi sona lesi esiphanjaniswe kangaka?
Isigaba esiphanjaniswe ngathi kakhulu izoyihamba. Lematankeni yo sibile ngathi ba affected kakhulu direct kodwa ikakhulu izoyihamba yi affected kakhulu.
Sizwa kuthiwa lisebenza lamagqwetha ukuthi lilungisise lolu daba selufike kusibanga bani?
Okwakathesi uthanguye osasiza ngaleso sikhathi sokuthi zama ukuthi ethokeze namagqwetha ukwenzela ukuthi kumiswe lokhu kwenzakalayo. Sasesitedini ukuthi samelele amagqwetha ukuthi sizwe ukuthi sebekusiphi sibanga bona ngalowo msebenzi. Ngingathi nje kuleli viki yikho lapho sizozwa kuhle impendulo ukuthi kumenjani.
Lo ke ngumnumzana Dingilizwe Ncube isakhamuzi semaphisa. Ubekhuluma le Studio 7 ekhona le emaphisa emini lamhlanje. Kodwa ke ntambama siphinde saxoxa lolwela ilungelo loluntu umnumzana Maduma Fuzwayo othi izakhamizi lezi ebekuthiwe ziyekhuluma lamapholisa zigcine sezibotshiwe zingamachumi amane ezigoqela ke lo Senator Sithembile Mlotshwa oyibandla le MDCT.
Izolo basikhontaktile sithi bona amapholisa sebayalele ukuthi bayenze i-demonstration. Sabatholela ama-lawyers abameli for human rights, abameli human rights lawyers Bulawayo. We determined ukuthi amapholisa ayengabanikanga i-response yokuthi i-demonstration ayivunyelwanga ngoba bengababhalelanga in writing. So ama-lawyers sebabhalela incwadi yokuthi bahambe layo u-officer in charge emaphisa ngenxa sokule any problem. So namhlanje bathe bathi bayademonstrata wafika amapholisa ekuseni ngamalini. Kuthethwe abantu abangu-40 phakathi kulo senator uMlotshwa owemadobho owebandla le-MDCT. So kususela ngo-11 ekuseni bebebanje bebehlezi emapholiseni bethenjiswa ukuthi kulungiswa ukuthi kukhulunyiswane labo, bethenjiswa ukuthi most likely kuzabuya uminister ezekhuluma labo. Iloya likhona njengamanje sikhuluma basaba-charger bonke one by one. Sebebotshiwe. Abantu ade ngingathabuza ukukhulunywa nabo bekungela nto enjalo ukuthi kuzakhulunyiswana. bebesezokubabutha ukuthi bebafake wadawo.
Kathi manje kuthiwa babotshelwani njengoba kutshengisela kungabanga khona?
Sokuba icala abantu bathathwa ngalo kubafuna ukuthathwa ngokuthi yena le i-public violence, though akuzange kube ne-violence eyenzakeleyo, so akucace exactly bathi sokuyini exactly ababathatha khona. But babathatha ngayena lokuthi i-public violence and so on, angiyazi imithetho yethu ukuthi anxa kuvele kufunakala ukuthi kutholakalele ukuthi kutholakalani, bathola kabayekeli kukutholela. So we'll know kahle kahle kusasekuseni sebeqedile ukubathatha bonke ukuthi exactly babathathe ngani.
Kodwa-ke nxa usizwa bathi bazabakhulula yini lamhlanje?
Okokubakhulula namhla kakuthembisi, ngoba nicela ukukhuluma nabo mina bona bonaba ababothiwe. Sithi kukhona beqalisa ukuthathwa bonke bongu-41 by one, futhi kuzathatha about 2 days ukuthi kuphele ukuthi bethathwe. So nxa kuthi kuyathatha 2 days, angisina sure khona lapho ukuthi, ngoba ngikhuluma leloya lalo vele ngina sure ukuthi ngabantu abazakwenziwani, ngoba i-police camp yemaphisa incane ukuthi ingathatha abantu bonke bongu-40.
Lo-ke ngumnumzana Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu bekhuluma le Studio 7 eseGwanda. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi lanxa isisekelo sombuso silugwalo oluqakathekileyo uZulu amele ahlale elalo, abanengi kabalalo lolugwalo njalo kabazi amalungelo abo. Ithi njalo abantu abahlala emaphandleni bakhanya beyibo abasilela ngolwazi lwamalungelo abo. Amagqwetha alinhlanganiso athole lokhu emhlanganweni ayenzayo lezakhamizi endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezifundisa ngamalungelo azo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la, umnumzana Lizwe Jamela, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Masikhangele indaba zonke lezi, sihamba ezigabeni ezisemadolobheni lezigabeni ezisemaphandleni, sahamba eWange, sahamba kubo Lupane, sahamba kubo Cholocho, sahamba kubo Gwanda, emaphandleni eGwanda, sahamba kubo Bite Bridge, lapha kuBulawayo sayenza amalokishini achiyeshiyeneyo, bo Country Park, aboNketa, aboMganwini, aboiminyela, lendaweni ezichiyeshiyeneyo. So sihamba indawo sizama ukuthi sikhave umhlubulo weMathebeleni South, umhlubulo weMathebeleni North la kuBulawayo.
UZulu ikakhulu oemaphandleni uyawazisisa yini Jamela amalungelo akhe nxa likhulumisana la?
Esesikubonileyo kathe siyo ukuthi uZulu abanye bayakuzisisa nje, kodwa kabalalwazi olujulileyo nxa bekhangele ngendaba zama-human rights. Abanye bayabekwazi impijana, abanye vele abakaze bebone lo kuthiwa i-constitution yakhona vele ilombala onjani, kabayazi. Abanye bacina nje khona phana kuthiwa khona sokuyenziwa i-referendum, bavota laphana ukhetho besithi siyavuma, yebo siyavuma. Kodwa ukuthi baya besithi siyavumani, vele abanye bakhona vele kuyakhanya sibili ukuthi hayi abakuzwisisi vele ukuthi yikuyini. So nxa senza ama-mobile legal clinic lapho sabe sizama ukuthi silethe amalungelo ebantwini, abantu bezwisise ukuthi kuhamba njani. Abanye balakho bayakutshela izitori ezokuthi hayi. So nxa ukhuluma ngendaba zamalungelo lapho sesizwisisa, ngoba vele kaninginengi amalungelo nxa ephulwa siyabe singakwazi ukuthi amalungelo ukuthi ayephulwa. So nxa ungakwazi vele ukuthi amalungelo akho ayephulwa, vele awukwazi ukuthi ulakho ukuthi kuncediswe, awukwazi ukuthi ulakho ukuthi uthole uncedo. Wena nxa ungazi vele ukuthi uncedo oludingayo uncedo olunjani. So nxa sibafundisa, nxa sikhulumisana loZulu, uyabona ukuthi hayi, umhlelo lezi zinhlelo sibili ezivula abantu amehlo, zinhlelo eziyenza ukuthi abantu bethuthukise ulwazi lwabo abalalo ngendaba lezi zamalungelo.
Lo-ke ngumnumzana Lizwe Jamela, igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo esiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasa we 909 AM, shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz. Lapho lamhlanje ke esizaba sixoxa sihlolisisa okwenziwa inhlanganiso ye-National Electoral Reform Agenda labakhuthaza ukuthi kubunjwe uhulumende ozabe phethe intambo zombuso okwesikhatshana kungakenziwa ukhetho luka 2018. Lithini ngalokhu? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni, lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlengi bakwele Egypt babikwa beqhubeka bethola izidumbu ekhunjini lolwandle ngemva kwengozi yokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abakade bezama ukuyaphephela emazweni aweEurope. Isilinganiso esikhulu senani leziphepheli eziphephela kwele Melika minyaka yonke selifunyenwe ukuba lithakazelela umsebenzi wokulima lokufuya ngoba lalapho abavela khona bevele bezingcithi emsebenzini lo. Okwamanje ke kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umgceke ukuthi indlela esebenzayo kuphela ukuthuthukisa umnotho welizwe yikunceda abesifazana enhlelweni zabo zokuziphilisa. Isizathu kuyikuthi abesifazane bavame ukuthi bangasungula inhlelo zentuthuko basebenza ngamandla beqala ngokuselela imuli zabo okugcina ukuthuthukisa isigaba abasuka kiso laselizweni lonke jikelele. Kuliqiniso njalo ukuthi ungafundisa owesifazana asebenze umsebenzi omholisa loba ukutholisa inzuzo ephezulu ulozwelo lokugcina abemuli labaseduzane laye. Okweminyaka eminingi elemelika lilokhe lisungula inhlelo zokuthuthukisa ukulondolozwa kwelungelo labesifazana lamantombazana emazweni womhlaba lokubavulela amathuba ukuthi bathole imfundo ngokulingeneyo labesilisa ukuze bakhethwe labo ezikhundleni zaphezulu kwezombusazwe ukuba ngabaqondisi kumankampani lokunye okunenginengi ukuthi labo bazithuthukise kubaphathise empini yokulwisa ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Kungalezo zizathoke eminyakeni eyisithupha edluleyo elemelika lisungule uhlelo oluqondane labesifazane olweTech Women Program oluphathisa abesifazane abadabuka emazweni asemhlubulweni owe-Middle East, ezwekazi le-Africa lasemhlubulweni owe-Central Asia. Uhlelo lwe-Tech Women luphathisa abesifazane ngokubanikeza imfundiso lolunye uncedo lokuzithuthukisa ubungcitshi babo ekusunguleni lokuqhubeka ngamabhizimusi abavele belawo ukuze kubalethele inzuzo ngaleyo ndlela kuqeda ubuyanga ezigabeni abakizo ukuze babe lendima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni amazwe abo. Ngalinyanga kampandula kuleqembu labesifazane abangamashumi athoba munemunye abadabuka emazweni alishumi athoba munemunye abeze kwelemelika ukuzaphatheka ezifundweni phansi kohlelo olweTech Women Program lolu. Abesifazane laba bavele bezinkokheli labaqondisi benhlelo zakwabo, bezingcwethi emsebenzini efana le-science, ezemichina yangalezi nsuku, umanjinela, lakweminye imisebenzi ehlukeneyo, bezosebenzelana labanye babo abazingcwethi emsebenzini munye ngapha eMelika kumankampani esigabeni se-Francisco Bay Area le-Silicon Valley. Olwalonyaka uhlelo lwemfundiso lolu luphela mhla kaMfufu 17. Abesifazana laba base bephindela emazweni abo besiya kuba ngamalunga womanyano wabesifazana asebeke baya eMelika phansi kohlelo lunye olweTech Women. Besebenzelana ukufundisa abanye abesifazane abangatholanga ithuba lokuya eMelika.
Loke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi wezokholo uNombeko Khahlela ledlalade lakhe elitsha elithi ukulalela. uBenedict Nhlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ntokazi yasemzola elupane unombeko kahlela esithi ukulalela unombeko oqale zokucula esasengukheke kanti ke manje usengomunye wabumaqhuzo ukuthi leli ke idlalade alihwatshe ecula engunombeko kahlela lidla ubhedu ezindlini ezinenge.
Khuluma ngokulalela uJehova uthi yena akamdeli olalelayo kusho ukuthi mawungumntwana nje nasekhaya mawulalela uyakwazi ukuthola izibusiso nasebadaleni uthi noma uphuma uhamba basho ukuthi hayi mntanami ngoba uyalalela lalela lamazwi ngiyakukhuza ngiyakulaya phuma uhamba uyokwenza ukuthi nokuthi nokuthi
ezimunyetho kulidlalade sigoqela uEmnqamlezweni akomi naphakade ngonyama kaJuda similapho lezinye. Yona ngendombe yokuhlela yaphiwa emlonyeni osekwenze izidulele udumo wezomculo.
Ukulalela kunesibusiso uJehova akamteli olalelayo.
Ingoma zakhe zonke zolichumi lanye ngamazwi akhayo aphuma eBhayibhelini. Uyathokoza kakhulu ngendlela abantu abemukela ngayo umculo wakhe.
Kusukela ngiqala ukucula ngo-2014 kufika la sengikhona manje ngiyabona ukuthi hayi there is a bright future phambili. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngihambe ngecula ekhaya kithi bangibone ngihambe ngecula naphesheya kwezintwandle empela eCanada khona le ngiyefika Australia nje yonke indawo.
Uthi ke akathandabuza ukuthi idlalade lakhe elilandelayo liza nambitha owedlula leli. Uphuma ke enkundleni ngale emachacho ethi similapha. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa. Ngingu Benedict Nhlapho.
Sibongile Nhlapho, uhlapho lapho sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani kodwa ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo lamhlanje. Abafundisi abayisitshiyagalolunye lamuhla bayethekelela izizalwane zeZimbabwe esibhedlela se-Avenues Clinic leChikurubi Maximum Prison. izakhamizi zemaphisa ezingamachumi amane ezibalisa uSenator Sthembile Mlotshwa zibotshiwe. Lilale igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.